Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo.
Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesisekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngomnumzana Sengezo Chamangu emthethwandaba.
Ungayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo, uyanika ke laba abakuphikisayo.
Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi oyisilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ingathi lapho sebesuke bahamba kakhulu, bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyaqhela ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo. Bathi kulokufuthelana njalo phakathi kwebandla le-CCC lona lodwa okubangelwa yikuxotshiswa kwamalunga alelibandla edalele parlamente lakumakhansili ngozithi ngunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenxe ezachiwa ngamalunga e-CCC aqotshiswa nguChabangu, okucunule kakhulu umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe abathi uChabangu usetshenziswa ibandla lezanu PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. Mbona kuyinto embi ku-Southern Africa, yithi lizwe eliyangisa ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho, either i-by-election, i-general election, abantu baqalisa ukuba sevalweni, ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani. Khonoko into edanisayo, into okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo, ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba emtini besiyalwela ukuthi abantu bebe nama-political rights, bekwanise ukukhetha abantu obukhokela babufuna. And lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emaNdebeleni, lanamhlanje ipolitics zabo eziprimitive ezokubulala abalokhu bengakazijiki.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-CCC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loChabangu?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaChabangu yi-1 yikuthi kambe uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe, ngoba kuhlangene amasela, kuhlangene abantu be-church, kodwa mase lithatha umthwalo wobukhokheli, kuzele kuvume ukuthi hhayi i-society ilabantu abachiyeneyo, kodwa bonke bona la bantu bechiyene kuze bephile, kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi kwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazanga abakwazi ukuhlalisana phansi. Kuyathusa ukuthi uma bengathiwa umbuso, it's either abantu bangikhona yilabana bathi uma esemandleni uthi yindlela yami kumbe nakulandlela. Ngoba ebukhokheleni ngiyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lohlupho lubanjwa njani. singehluleka khonapho okuningi ngakukwenza ngoba ikumuzi oba yikho khona umuzi vele ulezi nkinga time after time kodwa okuqakathekileyo yokuthi inkinga lezo lizibamba njani liyakwazi ukukhulumisana liyakwazi ukukhumisana umlotha impilo iqhubeke kodwa ukuthi namhlanje uchamisa lo chabangu baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukile behlale bedabukile ngoba dakuthi themba labo ukuthi engxenye iopposition ingadala umehluko
inkantolo ubona iluphatha njani udaba lwe-3C lolo
inkantolo mbona izalubamba udaba lolo kodwa mina njengama-peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo njengoba singakuvumelani kuyini esingakwenza ukuze singadilize umhlangano ukuze singadilize le themba labantu beZimbabwe ngoba ntanti uhlupho engilubona lukhona kunhlangothi zombili ukuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo abantu abavotileyo ayisomalunga e-3C ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso wezana so khonoko abakwenzileyo manilalele kuyadumaza abantu olabantu sibili othi umuxoxa labo ubezwe besithi hayi ukuvota akuselancedo ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe eparlamente sivotile kuningi izinto abantu abakhala ngazo kuningi kodwa bekukhangelele kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangikhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolunga labo kodwa obavoteleyo ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu beZimbabwe abavotileyo and ungakhangela baningi vele sikhala ngabantu beZimbabwe abangavotiyo and isizathu yokuthi ungabadingisisa abanye babe sithi hayi okumelwe yizano kangivumelani lakho ngingavumelani futhi lokumelwe yi-3C kodwa khonoko mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi iludubo esilalo
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBeju likaZulu. Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba. Umnumzana Chabangu ubikwa ethule isisekelo somanyano we-MDC Alliance owawungamabandla ambalwa njengendlela yokutshengisa ukuthi mpela nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Umahluli uTawanda Chitapi uthe uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Sixoxele sikhulumele sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni.
Abantu bakhuluma ngoba bengazi. Wayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo. Uyanika ke laba abakuphikisayo olaba oyibo oncintisana labo ukuthi labo baphendule uma kungukuthi bayaphikisa lokho okutshoyo. And then ma kungukuthi umsebenzi wakho awawazi kahle-ke uyabe ungayikhuphi because indaba yamaphepha really ukuthi ufake udaba lwakho ulufake luphele. Lowa pendule lowa na opposer ke wena sufaka okuthiwa answering affidavit izikhathi eziningi akubi lesidingo ma wenze kahle ifounding affidavit akho ma uyenze nje abakahle akudingi ukuthi kube le answering manje bona ke yiba bafaka i-answering izolo ekuseni ijaji laselithi manje ukuthi nithola amaphepha ekuseni emini sokuthi kuyahlala hayi nginikani i-chance ngihlale ngiwafunde ngikwazwisise so ke lwafuli ifundile ke ijaji lawo maphepha ke laselithola ithuba ke lamhlanje ke ukuthi lilalelwe okubizwa kuthiwa ngama-oral arguments lapho nje kabe sokukhulunywa ngomlomo kugcwaliswela kakhulu lokho okubhaliweyo
lona udaba lokubana kayisuye unobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu yena uma ngaliphi njengoba sisizwa kuthiwa isikhundla sona leso kasikho uza kuchaza njani emthethwandaba nxa ukhangele wena lokhu asekwethulile
umbuzo wakho muhle ngempela msakazi angithi namhlanje balitholile ithuba lokuthi bakwazi ukukhonvinsa inkantolo ukuthi akayena unobhala therefore into azenzileyo ama recalls lawa ziro ukuthi uzokwenza kanjani lokho ukuthi akhonvinse ijudge ukuthi ungunobhala njalo ama recalls alungile lamangazi msakazi angithi ngihlala ngitshela abantu every day ukuthi hayi mina ngilitshela lokho angitshele khona hayi ukuthi kumbe kuthiwa into ehlalwe phansi yaplanwa ukuthi lana kuzohamba njani lana kuzohamba njani so njengoba indaba leyi ibilalelwe namhlanje kusasa ngizobe sengilakho konke lokho ngibuza khona izimpendulo ngoba la mnyango sengithole ithuba lokuthi ngithole ibrief ukuthi kuhambe njani enkantolo kwakhulunywani kwahamba njani kodwa ke lami ngempela ngilindile lo mbuzo ukuthi uphendule kuhle ke ukuthi sebehambile phambi kwenkantolo bafika balubeka udaba kungafani lokho kade kusenzeka emuva le ukuthi udaba luyabekwa lana kubo umsakazina everywhere abantu bapolitike politika basibe 22 bake ukuthi banihambise ejaji bangalihambi angazi ke msakazi ngaphandle manje ukuthi ngikhuluma ngokungazi kodwa mabe hambe for interdict bengayanga for ukuthi bethi akayena unobhala hey angazi ngoba ujaji lingagcina lithi why lingabuyi kimi ngereal issue kulokuthi libuye kimi ngempumela of the issue kodwa kokwamanje sake kuqagela kusasa sizokwazi ukukhuluma kahle sesibona lamaphepha lokuhambe kanjani kanti
lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengizo Jabangu. Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi oyisilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi. Lanqabe kuvele kungasikwe phula umthetho kungabhadali amalobolo, umthetho omutsha uthi oyisilisa nqa engasoze abhalise umtshado wakhe kumsitheli akudingakali ukuthi abhadale amalobolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa wajabhe Bhangodube.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo ngoba lokho ngibona ingathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu bangathathi isintu basihlanganise lepolitiki ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa lepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona kuzadiliza izinto eziningi ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe njalo kwenza isizwe sibe lesizoda.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hhayi akusocala ukungabhadali amalobolo ubona ungani kungaba njani ezindlini lapha ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa ukuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo. Ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho?
Ubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana la kwabozala ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto eziyabe senzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe laba kwabozala ubuyakhile baphelela bonke ingakho kuqhakathekile njalo ubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe ngoba besazi ukuthi into le iyahlanganyela abadala kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba esiyahlala kuphela engazange walotsholwa laloba kungaze kuvele uhlupho bani akukolula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza ukuthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabo usuhlanela lo emzini wakho ngoba kuzabe sengathi bayakuza ukuthi kanti wena uyabungubani njoba uyabungaziwa kodwa ke nxa ukuthi usaziwa imfanelo zakho zenzile zonke kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe khona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle. So ke lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenza ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhi bangodube ocubungula izombusazwe. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkake kamsekeli kamongameli welizwe wake waba ngusinyaphinda njalo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe. Uthi yena uMbayiwa wayesithi engangena esibhedlela uChiwenga wayesala egula kakhulu. Umangwiro uthi igazi likaChiwenga latholakala liletshefu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi udubo lokusilela kwesamende elizweni soluphelile. Ukusilela kwesamende lokhu bese kubangele ukuqonga kwentengo yaso isuka kumadola alithumi $10 ngasakalinye yafika kumadola angamathumi amabili $20 isakalinye. Uma manje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithi sithi sivini njani 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 nonke kanti ama message abalawo bala ama message abantu abanjani zofuna ukukhuluma ngendoda leya kwaChabanga ukuthi indoda leya kwaChabanga njani kahle kahle ngondenzayo indoda leya vele yona ifuna ukuthi empilweni yakabe nembali ukuthi wathengisilizwe wathengisa amaZimbabweans ewathengisela amasele ezanu so yimbali afuna ukuba nayo empilweni yakho uChabanga akananhlungu nje akazinoka amakhwapha yini ngakhonoko nayena lo booking booking kanti bekupha kamonzora so ubazoba isikhulumeli kanjani somuntu we-CCC yena wayesephathini kamonzora kanti kwakumele abe ngu-MP umonzora abe esidla imali ewithdraw kude nakasacontest njalo ehluleka ukubabhadalela manje ku-CCC ungene nini naze nasingcolisa isizwe sikamthwakazi madoda hhayi angazi ngani angazi ngani
alibonani sanoni basakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene sicani lisibuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi ma esitona alando ukubulawa kwebandla le-CCC why bengamix kina lawo abantu ababulalayo bebulale ngapha kuzano phinde ubulale ngapha ku-MD ku-CCC waye kusifisa idili lodwa babe kodwa mhlambe abanani lokubulala anikwezano lakazi badiwa kudlala ngengqondo zabantu yazi akahle bathatha besenza izilimi kanti izilima yiba wabona bona ukuthi yizilima li-mastrat kukhuluma kobulima lokungabantu abadala kunje ngamakhehla ukhuluma into ezingenangqondo kanje hayaya ala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezanu la kufa abantu be-CCC bodwa sala zwizwi ngani gakho
studio 7 ekuseni enhle kangaka mina nyamangala lokudana ngoChabanga lo sithi usengezwe uChabanga undalo uwaqonda abangani bethu abanye ekufuna ucela imoto yokukhankasa esithena uyinani partisan bambuzo abathi kanti vele ufuna uvula ngaliphi ngaphansi kwaliphi igama leparty yakho wathi hayi yena uyazimela uyeyedwa uzuku uzuku usengusecretary we-CCC usehamba ayisuka isizwe imali bese ithethe ngapi ayisizwe leyo ithethe nga ezinye izinto kumele sizihlolisise kahle kahle khona ku studio 7 lani ukuthi nje asuze kuhambe liphenye izindaba ukuthi lapha kuhamba so lapha kuhamba so kodwa sizibuza ukuthi uyithethe ngapi leyo mali ukuthi ahambe ayisizwe yena engaqondi kasimazi siyamazi sibili ngoba siphila la imali ukuthini kufanele sizichaze ukuthi kuliphi lokuthi kodwa into esizosho ukuthi ukuthi isizwe siyafa siyachabalala ngenxa uthanda imali uJesu wathenyiswa laye ngabathanda imali wafa namhlanje uthengisa ilizwe lichabango lo uzithi ngichabango ngiyabonga studio 7 ngikhuluma ukuthi layazwe lapho khonti ayisukuthi asimazi siyamazi
ngiyalibingelela baka studio 7 hayi thina siyaphila siyazizwa indaba zenu ezimnandi sihlutshwa ngenalo usengezo chabango laye nalo uphugeni wakhona nalo wankwazi ukuthi bafunani thina sifuna inhlala kahle yiwumbono wami engilawo ngisesontala kuward 12
hey salibonane basakazi be studio 7 yebantu
mnangagwa
uyagula ngengqondo straight abantu abakunanzelela since lowo nje hlutshwa ludaba lwegugurawondo uyagula lwababa othiwenga ngabagulayo nabo omohamad kuthiwa umohadi lo uyagula uyaziwela phela lo muntu uma esestejini ayeye madoda ayeye engaveletshi into nje vele nanothuma balandela kuphela ayeyeye madoda
esitedofu ukuthi ngalobana i-triplus ilisana lezanu ikhiphe izanu esihlalweni kodwa silisana lochabanga achabanga imvuma mpela ayinto eyenzakayo anyamvuma kuba manje i-triplus ilisana lokukhipha ukuthi ikhiphe izanu but silisana lokuthi uchabanga ayaziso kuhlungu lokho
yezwa siyezwa hayi siyakuzwa wena baba othi wena uchabanga manje wena njengoba uzithi wena unobhala wena we-triplus inqumo ngoba phela wena manyawo zithi unobhala awukwazi ukuthatha uyithatha lobani lokho uyithatha lobani hayi hayi siyabona nje itoti yakho ibulalisa abantu njengoba seliqalile nje lokhu zena eHarare nje ukuthi kuthiwe kuza kuba ama-election abantu basazophela kungenxa yabo awaziwa wayene lokhu zena uthixo ingakho nje ikhanda lakho lingasebenzi kahle lingathathi kahle siyeza ukuthi wena uyingane yentombi ubeyalokhu uzobezi lokhu zena isibongo sakumalungu iyona le nje yenza ukuthi nje ikhanda lakho
lingasiyalibingelela siyalibingelela esikudiyo hhayi siyazizwa ziyaqafuna kodwa iqiniso elikhona ukuthi amaNdebele sivele thina asinayo ungasimela elokhuzeni khonalo ephalamende ngoba ngokukhangela maningi amaNdebele akhona khona lapho ephathini yona leyo ebuswayo kodwa-ke akukho utshintsho olukhona lalabo esibafaka abangenayo kubingeniswa through khona lokhu nje kwade kuvoto anti yabona ukuthi sebeyenze something kutho ukuthi emaNdebeleni vele kuzahlala kunjalo abantu labana ngendaba ukuthi bale mali ma ungene khona olindebele befika ngale bayakutshintsha ingqondo ngendaba yayo le imali so kunzima ukuthi sikulungise
ye mpingelele enkundleni hayi siyamuzwa uchaba ukuthi uthi yena laba abantu ababengenele ukhetho bakhethwa ngabantu akusafanelanga manje bencintise kufanele kuncintise abakhe ngoba esesithi labo bantu abasobe triple c umbuzo okhona ukuthi kahle kahle kathi triple c singekabani singeyakhe yini uchabangu ngoba uma ebesesithi laba abantu abakhethwa ngabantu abasobe triple c and injongo kachabangu yonke nje uma uyibhekile uchabangu isifiso sakhe yikubisela izano likhumbula ukuthi leshen isikhathi kwathi kusiya kuma-election vele uchabango nguye owayeyenze ukuthi ama-candidates e-triple c lanayi-12 asuspendwe saba le baba le nhlanhla ikhodi yababisela uchabango uthe sebona ukuthi umzamo wakhelwana awuphumelelanga nanko manje sefuya futhi lo munye umzamo kodwa inhloso kachabango loba singathi yikudiliza i-triple c efake izano and uma ngabheka abantu laba basebenzisa into efanayo beqala ku-MA omozola lawo makhubhe yinto yabo nje lamanje lokhu besebenzisa i-extim efanayo umbuzo yikuthi kathi manje Chamisa uzabe lokhu uchawa yinto efanayo uthini ngakho wena yikho lapho umbuzo osukhona njengoba libona nje okalpan tupuglen lawo sebejampele phakathi khona lapho bajampele phakathi ukuthi bezodiliza ngoba vele bajayele ukuthi kodwa uchabangu into eyenzayo eqinisweni ayincedi abantu basezimbabwe kumba abantu basemathebheleni uchabango singakhulumelanga lize liphumele etshona uchabango usebenzela izano ngaphandle kwabantu abangaziyo izano ukuthi i-operator kanjani yibo abangathi uchabango umuntu we-triple c uchabango asomuntu triple c kucace ba
siyabingelela studio 7 izanu p f lo president babo
lengatsha zabo zonke abasela mahloni ingatsha zabo ezifana la lezabo sengezo chabangu ofazi o speaker of parliament omdenda izinkantolo lamaphoyisa abasena mahloni kulokulabantu abangavumelana ukuthi baxotshisa abantu ku parliament ngeparty yabo njenge TPC baqedela abethi abasavunyelwa abantu be TPC kusebenzisa igama el TPC sengilezano ileke izinkantolo zabo behambe khona ngale zifike zikujaje lokuthi abantu be TPC basebenzisa igama le TPC ongemthetho selingele kasengezo chabango selingele sifazi sengilezano umbuzo wami teni bacabanga ukuthi umhlaba labantu bezimbabwe bayizilima ngaleyo ndlela yini ukuthi ipolitics yabo esihlambalaza amazimbabwe kangaka ukuthi kuthiwe bale politiki yokungafundanga yokuthi umuntu uyaqhamuka esikhaleni sasevuke ukuthi usengusecretary general wezanu use-recola bonke abantu bezanu sexotsha lo mnangagwa izanu PF isingeyabo enkantolo kufike kuphumelele ujaji ethi kulungile kunjalo i-kangaroo country enjani i-banana republic yini na abaqale besitshele lokho nasingamaZimbabwe sifuna ukuhlonishwa la izizwe ngendlela esiziphatha ngalo ngendlela esenza ngayo izinto. Siyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7 yalibingelela labalaleli funa ukuphendula ubaba lo othiwa ngu-Anglican Sibanda. Okunye kuyagcina kungani thiwa thina kasimhloniphi ngoba ukukhuluma kwakho ngani uphambene kaxhumanisa umlomo wakhe lengqondo. Uthi yena ngo-2018 wena bazama ukuthi abantu bengameli wazame engaphi kanti thina sikaze sibone zona i-news ezikhuluma ngaye ukuthi wenza so. Size sithi ombuso ofuzwayo labo efijela ncube bangcono seke sibezwe ku-Studio 7 siwabalele emaphepheni bekhanya ukuthi bamela abantu pho yena ubamela ngapha abantu njengahlazi muze hlale gxekana le TPC ungazani vele wayefuna ukuba ngupresident wangikhona phela amadoda lomhouse yawezwa noma ekhuluma ku-Studio 7 uyabe engakhulumeli ukuthi ulwela abantu bezimbabwe but uyabe ekhulumela umhawu ukuthi enye iphathi labantu yena vele kala support so lokhu akungeke kuze kumise abantu ukuthi bekhulule izimbabwe so into kumele beyazi ukuthi engathi yena uChamisa wabulalisa abantu 2018 thina ukuze izimbabwe ikhululeke kumele siphakame singathi uChamisa kabe nguye ongena estaradeni sithi uChamisa abe nguye olwa lezano izani ibambe konke amasocha amapholisa ini everything amakhodi so uChamisa kokwenziwa nguChabanga lokhu kuyakhanya vele ukuthi khona khona kuze esandla sezano ngoba ngakula sandla sezano umdenda ngayikhodi that day yathi sithi kungabi lo muntu orecolayo lo ziyambi ngabalalela but ngendaba zokuthi into yakhona ivele bakwastaba ekhodi labana ngabantwana ibaba abatshela ukukwenza ikho berigola bengalalela umthetho wekhodi lamakhodi bayatshela ukukwenza thina silandaba kabayenza intandiya kodwa iTripusi abangeke beze beyidilize ngoba iTripusi yithabantu so into okumele beyinanzelela abantu yona leyo so angikenele sithi babulalisa abantu thina abantu vele kumele sizikhulule khathesi wena unje ungabhewuka khona la abantu babashuta amapicture amapholisa abengela moto ipolisi ukuze lizothwala izidumbu labe lingela kumele licele ingubo yokumbathisa izidumbu akudla izibhedlela kazilamithi kazilani kodwa umuntu ubhizi ufuna ukuthi uChamisa abe nguyongena esitaradeni akusikwanele wena mdala wena.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +12024650318 Kumnandi la ingoma kaMampintsha ehamba ke lo makhathi besidubela hlelo lotlo lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-election. Kambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngumnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7 igama ngu-Chris Gandev.